So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 24 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADC obukhangelelwe ukwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho.
Isadaki ayisoze yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho ngoba isadaki ayila i-court report or i-decision isinqumo esiyenziwe i-court.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi lanxa kungasoze kube lesinqumo sokuphinda njalo ukhetho emhlanganweni weSADC kuza kuba isifundo esikhulu kuhulumende lebandla leZANU-PF.
Ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo. Umhlaba laseAfrika kuya kutshintsha kusiya phambili. Singatholi ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi SADC ithi asisavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene.
Inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo LCCC zikhangelelwe ukutshengisela lamuhla ePretoria kwele South Africa zikhonona ngempumela yokhetho lweZimbabwe.
Umbiko wethu omkhulu ikuthi impumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziwe eZimbabwe aluhambanga kahle, aluyenziwanga kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gambe umhlangano wesiphangiphangi omanyano weSADC obukhangelelwe kwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Isikhulumeli seSADC unkosikazi Barbara Lopi utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano lo uzahlaziya indaba ezimbalwa ezigoqela ukuthunyelwa kwebutho eDRC lapho okuloku ungahlaliseki khona lempumela yokhetho lweZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali othi ngeke iSADC yanquma ukuba kwenziwe olunye ukhetho njalo.
ISADC ayisoze yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho ngoba iSADC ayila i-court report or i-decision isinqumo esiyenziwe i-court e-competent ethe ama-elections lawa ahambanga kuhle. Akula nto enjalo. So iSADC izayenza nje ama-recommendation ukuthi nxa sisiya kukhetho oluzayo kufuze siyenze lo lalok ukuze ukhetho lwethu lungabi lamanye ama ezinye izinto ezingakhanyi kahle. I-example indaba yama ballot boxes ama ballot papers ukuthi afika njani aphuza kwezinye indawo. So mina njenge EFF njengon leader we EFF amboni vele ukuthi iSADC ingatshintshani kumbe ngaphuma lento etshiyeneyo laleyo eku report ekhuluma ngama recommendation. Phela indaba yethu ichiyene le ndaba yeMalawi. EMalawi kwakule decision ethethwe yi-court eyayithe hayi ama-elections ahambanga kuhle basebe order ukuthi kube le rerun. Kodwa eZimbabwe akula nto enjalo. Njalo i-leadership ye-CCC ithi ama-elections arikwa but abazake besiconsulte thina abanye ama-leaders e-opposition ukuze sixoxisane sibonisane ukuthi kati bona bathi kwarikwa ngaphi ngoba thina i-evidence leyo abakasiniki. abafiki njalo abakakhulumi lathi
manje pho njengoba umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhanya emi lele Zimbabwe ubona ngani kukhona yini okungaphumelela
mina mboni vele ukuthi kulendaba ukuthi uRamaphosa umi le Zimbabwe kumbe kamanga le Zimbabwe iZimbabwe uzakhangela ukuthi ilizwe elizimeleyo ilizwe elilemthetho yalo ilizwe elilamakhothi alo so ukuthi uRamaphosa uthini kumbe le sadaki ithini amboni kungajinja anything kwelakithi ngoba okwakhathesi akula mntu wahamba ecourt wayathola isinqumo esithi upresident okhona ayisuye president welizwe akula sinqumo esinjalo as far as I'm concerned mina njengoleader we-EFF sezwa ukuthi upresident wawina and wa inaugurate and asikezwa ukuthi kulomuntu wahamba ecourt wa presenta evidence e different to what it is ukuze kuthwe hayi ama election makube le rerun afika ayitholi evidence yona le thina njalo ezi EFF siyafisa ukuthi engabe isadak iyasibuza lathi hlale phansi lathi sibatshele lathi sikubonayo ingakhulumi kuphela ikhulumela ikhuluma ngendaba ezizo abazizwa nge triple C ngoba i triple C ilakho ukuthi ingakhulumi izinto eziliqiniso because thina sinje abakasiniki evidence njengama fellow opposition leaders ukuthi hayi kwa rigwalapha lala so mine ngakutsho ukuthi amboni i meeting le ezayo izajintsha
lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe ubekhuluma icingweni le studio 7 ekwobulawayo siphinde saxoxa lengcwethi yecubungula izombusazo umnumzana Jethro Mpofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
esingakutsho baba ukuthi kahle kahle khona lokho nje ukuthi izibe khona i-extraordinary summit ibhekane lokhetho lolu olube lobugwelegwele lobumenemene olwase Zimbabwe lalandela iziphithiphithi lezi ezikhona ukuthi ke umbuthano we-SADC uhlangane hlaziye uhlazulule yona lindaba kubalulekile khona kodwa khona lokho kuthi kubalulekile kunjalo kulandela isenzo sokuqala ukuthi observer mission ye-SADC kusithi ukuthi la e-AU baphumele egcekeni ngokuthi ukhetho lolu alusuthisi olwase Zimbabwe aluthembekanga njalo alungeke lwamukeleke eZimbabwe kumbe kusadiki njengokhetho oluqotho oluletha ubukhokheli obuqotho khonokho nje ukuthi iphithizele isadiki yenza imihlangano yeziphangiphange ibhekane lalolu daba kuyinto ebalulekileyo sesingaba lalithemba ke ukuthi njengoba kube ngokokuqala ukuthi i-observer mission yesadaki abahloli bayo banike inyamakhanda babhale phansi betha kulanto enje kutsho ukuthi sokungaqala ukuthi sibone njalo ngokokuqala umhlangano lo wesadiki uletha imiphumelo engamukeleka njalo engabongakala ebantwini baseZimbabwe ngoba ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo umhlaba lase-Africa kuya kutshintsha kusiya phambili sungathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi isadiki ithi asisavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene okungaba yinto enhle kakhulu kuzwekazi lase-Africa
manje ngokubona kwakho njengoba ele-South Africa kungelinye lamazwe angani alomkanjo kunhlanganiso ye-SADC ayenelise ukuthi avimbe isinqumo esingathathwa yi-SADC ikakhulu phezu kweZimbabwe ubona kungenzakala yini ukuthi ele-South Africa lizayala lilokhu limi lele-Zimbabwe phezu kodaba lwempumela yokhetho
lona ibandla libusayo lase South Africa lalo liyawuzwa umsindo liyakubona lokuhlokoma kwabantu okuhlanganisa wona ama South Africans abuza umbuzo wokuthi kanti yenzani African National Congress iANC isebenzisa igama layo isisindo salo legama lelizwe lase South Africa ukusekela umbuso ophume ngokhetho lobugwelegwele lobumenemene
Ngakho njengamapoliticians labo abalalela ukuthi abantu bathini, abezwa ukuthi amakhemkhem athini, ngibone ngani mina bazahlonipha umbono weAfrica, bahloniphe lo mbono wabantu baseZimbabwe. Uzoba khona imehluko ekwenzeni kweSouth Africa ngoba labo bayabona ukuthi izwe kazi laseAfrica jikelele isadiki inyikinyi ikhanda ngokuqhutshwa kwezinto lendaba zokhetho eZimbabwe lendaba zombuso. Ngakho njengenhlanganiso layo eyazi ipolitiki ethi ihlonipha abantu, kuzamele ihloniphe okwenziwa yisadiki njalo okuthiwo ngabantu baseZimbabwe. Ngaphandle nxaselizimisele ke lona ibandla lase-ANC ukuthi libandakaniswe leZANU-PF, lifaniswe leZANU-PF phakathi kwezwekazi lase-Africa, okuyinto engingayiboni isenzeka lula lapho mnumzane. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi yecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Inhlanganiso zezizalane zeZimbabwe isihlala kwele South Africa izigoqela amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC, inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, le-Not My Name, lezinye zikhangelelwe ukuthi zizatshengisela lamhlanje ePretoria zikhonona ngokhetho oluqutshwe eZimbabwe emhlazi ku-23 Ngcwabakazi lonyaka. Ekuhlaziyeni lolu daba, uTabo Kancube oweStudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeSadduck Citizens Democratic Society, njalo engumgcinisihlalo webandla le-CCC kwele South Africa, umnumzana Trust Ndlovu.
Umbiko wethu omkhulu ikuthi imphumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziwe eZimbabwe aluhambanga kahle, alwenziwanga kahle. Ukhetho lwenziwe laphana lwenengcindezelo yethando yabantu, nezifiso zabantu zacindezelwa. Njalo ne-report esathi iyakusho ukuthi ngesiNgisi phecelezi, the elections were flawed. Kuthi ukuthi ke ngaleyo ndlela ke uhulumeni okhona uzifakile, kusho ukuthi asimrecognize lo mkhulumeni. Sifuna ukuthi sibhekise khona kwaSadduck lapho ukuthi Sadduck act on your report. Ayibhalwanga Hitler report, ibhalwe yibo. They must do something. Akumelanga nje kuthuleke kanje. Kufana nokuthi umuntu utholakala ukuthi unecala lokudlengula noma utholakale anecala lokubulala, kuvele kuthuleke, kuthulwe nje kanjalo. Akwenzeki.
Kule nhlanganiso ezithiyeneyo eSouth Africa nje ebe ziqoqa ukutshengisela, sibone enye eyayifuna ukuthi itshengisele ekuqaleni kwanalinyanga emesina, kodwa yaliswa. Sabona be-Progressive Zimbabweans in South Africa labo besithi bazatshengisela mhlaka-26 October. Kungani kungeneliseka ukuthi inhlanganiso zonke nje zibambane zitshengisele zindawonye?
Hayi ke angithi njengokwazi ukuthi thina yithi ke as a opposition si political party, lawa okhuluma ngabo, noma ke sisebenza sonke sibaxhaxhasa, sisebenzi sizwana ngemgomo mhlawumbe nenhloso nenjongo, kodwa ke ngabantu esiwabiza ukuthi ama social movements, ngabantu abareactayo kuinto eyenzekile eZimbabwe, abafuqwa ukuthi manje bazondile, yazi baphatheke kubi ngaloko kwenzakalayo. Njalo asikwazi ukubalela ukuthi labo bagijime ngendlela yabo abagijima ngayo. Thina siyabaseka. Angazi ukuthi wabona yini ukuthi Progressive Zimbabwe ngaba ngangikhona lami uma baya Eastgate Consulate, nayo le bathi era ngangikhona uma baya embassy. Njalo ke uma kuthiwa kumele njengoba bafuna ukuya kuphi, Bedbridge, siyabaseka njalo. Nathi siyabacela ukuthi basiseke, sisebenzisane njengenhlanganiso zaseZimbabwe.
Kuthi selizaqhubekela phambili litshengisela ngolwesibili, abantu baya bengekho emsebenzini na?
Hayi, abantu bazobekhona emsebenzini bona labo esizobathola, ngoba phela asikwazi ukuzenzela lathi. Kube kuya ngathi sivele sithanda ukuthi kube Saturday ngomgqibelo, kodwa ke ngeke kusayenzeka lokho. So sizozama ukuthi nathi siguquzele abantu, simobilize mpela nje babekhona.
Lo ke ngumnumzana Trust and Love umqondisi wenhlanganiso yeSadak Citizens Democratic Society njalo engumgcinisihlalo webandla eliphikisayo LCCC kwele South Africa obexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Uhulumende uthi abamabhizimusi amancane kumele bengesabeli kachana ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe besamukela elemelika kuphela. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwethulwe ngumphathintambo obona ngezamafekithali unkosikazi Sithembiso Nyoni ngemva kokwethekelela osomabhizimusi amancane laphakathi laphakathi athengisa ukudla lokunye aseHarare.
Kodwa kunabanye abangathathi imali yeZimbabwe, abathathi imali i-US dollar kuphela. Manje lapha besenze njalo kuthi ukuthi abantu beZimbabwe abasebenzisa iZimbabwe dollar sebezathenga ngayo.
Ngemva kokuvakatshela lawo mabhizimusi, unkosikazi Nyoni utshele intethela izindaba ukuthi kuningi okumele kwenziwe ngosomabhizimusi asachathulayo ekulandelweni kwemithetho yelizwe.
Esesikutholile-ke ukuthi abanye bakhona sibe bakuleli lizwe. Okunye sikubonileyo ukuthi abanye bathengisa ukudla okunjengethukela, okunjengeflower, kodwa bakufake phansi emhlabathini okungavunyelwayo.
Ekhuluma le Studio 7 othengisa impahla koBulawayo, unkosikazi Winnie Moyo uthi isifiso sokusebenzisa imali yakuleli ulaso kodwa kungatshabalalisa ibhizimusi lakhe.
Yile ndlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo kubhizimusi yami. Ngisebenzisa imali esiyibiza yona ukuthi i-forex. I-forex leyi ngiyasebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode staff sami kumbe ngithengise lama-customer ami ngoba kusho ukuthi lamalanga ngiyabe ngitshintsha ama-price.
Umqondisi wekhomishini emela abathengi e-Consumer Protection Commission umnumzana Zorora Imuranda uthi kunganceda abathengi nxa izitolo ezincane lezi zingavuma ukusebenzisa imali yakuleli eholwa ngabanengi. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo efundisa ekholishini le-National University of Science and Technology NUST umnumzana Stevenson Dlamini uthi imali yakuleli ayiqinanga okokusebenziseka.
Edabeni lokusetshenziswa kwemali yakithi kuphela kumabhizinisi njengamachasho akubambeki manje ngoba laba bantu impahla yabo abayitholi khonapha elizweni lakithi bayithola kwamanye amazwe bayithatha elizweni lase-South Africa. Okuthi ukuthi nxa kuze banele sikuyawoda kumele bathengise ngemali yona le abathenga ngayo khonapha. Akufani lamanye amabhizinisi amakhulu alamathoba okuthola imali yamanye amazwe ku-cookshin imali abayitholayo yona le abathengisa ngayo ukuze bayewoda ngayo.
Kukhanya kulokwehlukana kwemibono kuhulumende ngoba ugatsha lwezomnotho luchayela ihlombe abamabhizimusi asakhulayo kodwa ibhanga elikhulu lelizwe lisithi lawo mabhizimusi afuna ukuhlolisiswa ngoba engabe esebenza okuphambana lemithetho yelizwe. Kodwa unkosikazi Nyoni namuhla uthembise ukuthi uhulumende uzasebenza gadalala ukuthi ephathise amabhizimusi asachathulayo lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Siyabonga Tobias. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yenguqu iZifa uYvonne Mapika Manwa usekhuthazwe ukuba engavumeli ezombusazwe zingena emdlalweni wenguqu. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi owayengunozinti weqembu leDynamos uGift Muzadzi ubuchiwe ngemva kokutholakala kwezihlahla zensango engadini yakhe. Umzadzi uhlawuliswe imali ngamadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamajumi amahlanu i-50,000 Zimbabwe dollars. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Tudo sebe sabinyelela. Ngiyathanda kadanisa kakhulu ukuzwa abantu bezimbabwe sebethemba abantu abasangene umqondo njengosengezo chaba usengezo chaba ngonoma ekhuluma uyamuzwa ukuthi azikasaphilanga kahle ngoba angeke ethi yena ka report ku president ungu secretary general yipi politics ayikhuluma usengezo chaba ngaphandle kokuthi uyifazi uthengwe izandla uyiCEO ngoba siyamuzwa ukukhuluma into engekho nje amaphupho even kuzana uPF lapha asebenzela khona angeke evuke eve kuba ngu secretary general ethi kasa report kumnangaka ngoba bengamudla lamakhasi kuzana uPF uyasidakelwa nje kahle kahle usengezo chaba ukuthi kusile amaZimbabwe wonke jikelele abantu bethu kusile kumele bembone usengezo chaba uthengwe izandla ngiyagula emqondweni and myquot bazodliwa amaZimbabwe sobele indaba le beyithathe befake ezandleni zakhe bezikhulule bona ngoba ngiyeke thina sivume ukuthi umuntu esingamazi siye kuyevu evuke ezidinyo sengupresident phela usengezo chaba lapha uzama ukutshela amaZimbabwe ngesengupresident wephathi ngoma ngasa report kupresident wethukusi futhi yena nguye osengupresident so abantu bezimbabwe bethi cha ngiyeke sibuswe lesihlanya thina siyabona
ngiyabingelela nami ngostudio 7 ngiyabingelela indaba kaphugeni le ukuthi abantu babebona ngamunye indlela ubona ngathi sithini but indlela uphugeni akhuluma ngayo iyabambeka nje kuyazwisiseka ngoba uma uthi akukhangela umuntu esintwini angeke kwenza ukuthi kuvele umuntu emashonaland abuye athathe umbuso abusa abantu besindebeleni bona besendaweni yabesindebeleni awungathi akukhangela khulunkulu nanxama singathi siphugeni wrong kodwa sebesenza into esegcekeni ngoba indawo leyi ibulawayo ngemandebeleni ayibuswa ngemandebeleni uchamisa akakwazi ukuthi angathatha umuntu wake bamfake esindebeleni anti kakhokhele abantu besindebeleni yena akakhokheli njengopresident okuphelele khonapho then amanye ezinye izindawo zibuswe ngabanikazi bendawo hayi yena afake labo abafunayo ebeyihlobo noma abangani bakhe
ngiyalibingelela bantu wakastudio 7 hhayi mina ngikhuluma ngendaba eyenzakala kobulawayo ibulawayo kayila mama ibulawayo amanzi siwakhaya emgwaqweni kuyageleza yikho lapho abantu abakha khona amanzi esithola khona amanzi ubuhlungu bangakhona cela linabantu bakastudio 7 like lisincedise lapho engeke ngasinika amanye amacebanga awokuthi lathi singaba le voice engafika ku-city council ngoba u-city council uthumezela izincwadi zamanzi ezesabekayo ezindlini khona amanzi engekho amanzi ekhiwe esarasi kunjenje njengoba izulu linile abantu bakha amanzi agcwele ingcekeza yonke ngoba ibulawayo igcwele amaphampa yonke indawo uyabonga sakwazi ukuthi abantu bazaphila kumbe abantu bazawa nengcekeza eyenzakalayo sibe sesizibuza ukuthi kathi lezi ncwadi ezingena ezindlini ezamanzi amabhili amanzi ngawani ngoba amanzi kawakho ezindlini
yes bingelele kustudio 7 ye hayi siyayizwa indaba ekhunywa uFelix Magalela Mahapasipanda othinana into eyenziwa ngusengezo chaba ngulokhali phani phugeni iphambeni hhayi na siyibona into eqondileyo kakhulu ukuthi abantu labantu kabazibuse endaweni zabo kuliqiniso ungaziye kuphi umhlaba uzathola abantu labantu bezibusa ezigabeni zabo soze uthole umuntu kwenye iprovinsi ezobusa enye iprovinsi kayenzeki lokhu ama-councillors ama-m p vele kumele ukuthi abantu bamelwe ngabantu bakho leyo ndawo abantu bamasiko aleyo ndawo abazi yonke ikhasha aleyo ndawo so yena maesezo uphoza ubaba lo Magalela Mahapasipanda ezo-ophoza into ekhulunywa ngokhaliphani phugeni lo sengezo shabangu omqondisi moyo bonke labo abantu uyabathuka uyabahlambaza ngoba kafuna ukuthi abantu basemathebeleni bezimele beke bephakame labo beke beziphathe ezigabeni zabo ufuna ukuthi sizophathwa ngabantu bakwezinye izizwe kusho ukuthi Magalela Mahapasipanda kasiwa semathebeleni noma engamathebeleni make sure ukuthi uyakubona lokuthi kurong ukuthi abantu bakwezinye izigaba besifike bezokubuza kwezinye izigaba siyabonga
Mastudio 7 linjani badala linjani labunde nkinga laba badala abazithwayo be-3PC la kanti bazawakazana be-3PC beqedra bobehlukumeza abantu be-3PC uzathi uzithi ngabompofu ukuhlukumeza abantu bakompofu njani le nto leyenziwa umuntu ogulayo ekhanda laba badala bazivulela amakhanda bayazi nje into abayenzayo bagula ngengqondo nje kuphela
Studio 7 siyabingelela enkundleni enkulu kubasakazi kunye nakubalaleli siyayizwa mpela into kasengezo chabanga lokhaliphani phugeni yeke ulikhola amalunga e-CCC bathi bona abakhethwa ngabantu bafakwa yinkokheli. So anyway, siyakuzwa lapho bathi bona bafuna abantu abavele ebantwini, abantu abangakhetheli, abantu ababakhokhelayo. So umbuzo wami mina ulami kuthini, siye sezwa lapha nesikhathi kubalwa amavoti, kunalo indoda wayeyinkinga yayisingane upristike kwasibanda, samuze balelwa kakhulu ukuthi uthole amavoti angaka endaweni engaka, uthole amavoti angaka. So umuntu onjalo uyarecallwa namhlanje kuthiwa akakhethwa ngabantu. So sisuka singazi ukuthi la mavoti wayewabalelwa, asazi noma mhlawumbe wayeyikhethelwe, wayevotele itukwana kwakungasibantu, asazi la. So into esifuna ukuyibona manje sigadile ukuthi labo bona laba bathi bona babekhethwe ngabantu bazongena naye esikhundleni, ngoba uKhaliphani Phugeni bake bambuza lo mbuzo njalo, laba babekhethwe ngabantu bona bazongena naye esikhundleni, wangawuphendula lo mbuzo. So sigade lapho ukuthi sifuna ukubona ukuthi ma ngempela ngempela kuyukuthi basebenzela abantu, basebenzela uZulu wonke, balwela abantu, bengasetshenziswa iZANU-PF. Sifuna ukubona khona la ukuthi bona laba bathi bona babekhethwe ngabantu bazongena naye. Asifuni ukuzwa futhi lezo ndawo sezithethwe iZANU-PF.
Kathesi ungakhangela khonapha badala, sithole nzima, siyasebenza, imali zangukhona amakhiwa awasibhekhei, nomamayini awahambisi izimali zethu zama-benefiti nezamapentsheni kwa-MIPF. Wonke nje akulabani olandelelayo, itaxi yangukhona ikhwelile siphezulu, uthole umuntu edidakthelo 75 iphei itaxi. Ngumbani ozazohlamulekathinezimbabwe
sithe seze ngiyabingelela abalaleli labasakaze. Hhayi, akwakithi kunzima bafowethu, kunzima into yokudlala ezibhedlela kwelamithi. Abantwana bayagula khonapha emazweni asisayelatshwa, kuthiwa kuyelanikini. Abanye phela babe bengalama-passport abantu khona la, lo le passport engalaphi imithi engasayelatshwa. Kathi abasizweli ngani bakithi okhugeni labochabangu lapha izinto zabo lezi abazenzayo, ngoba thina sizama ukuthi ngabe kuthi abakhuluma sobe sitele ukuthi sokule mithi ezibhedlela. Lokhu esikwenzayo sikwenzele ukuthi singanxase sikwenzele kube le mithi ezibhedlela kutholakale imisebenzi. Thina into esiyidinga sadinga ukuthi iphathile ngabantu bengabantu, esesikudinga ukuthi kube lo tshintsho, abantu bethole imithi ezibhedlela belatshwe, sivuleke amathuba emisebenzi, sike sisuke emazweni siyekele ukuthethiswa ngabanye abantu endaweni zabo. Siyacela lokho esesikucela wakithi, kambe ngabe kuthi abayakwazi ukukhuluma indlela abakhuluma ngakhona, kanti ngabe sebesizamele ukuthi ukhulumela khona la ngekugrawundi liyasiqedela abazali bethu ukuthi ekugrawundi la abantu abanabazali ababulayo ekugrawundi lithini ngabo, kanti ngabe sesilayo impendulo yangkhona. Akele sidlulisele lo mbiko ke baba Phugeni lo baba uThabango, ukuthi sidlulisele khona ngabe, ngoba lokho kungesele ukwenzile kwalunga. Akele silungisele lokho kwegugulwane nje asiqedele abazali bethu, ngoba labo lathi sisesendihlungwini, siyabadinga lekhaya engalithwali ngobaba elenza izinto zenzakale.
Salubonani, salubonani, salubonani Studio 7, Studio 7. Hayi, sezwa sezwa izindaba, lokho sizimamela kona. Lami bengicela ukubuza ukuthi uKhaliphani Phugeni nabosenzo Thabango, iTriple C icentile amasimu, uKhaliphani Phugeni noSenzo Thabango bafika bengena kuphela sefuna ukulima phakathi bona. Hayi, into yakhona lenzima. Nami bengicela ukubuza ukuthi ngabe abe-Triple C bona bakuvuma yini lokho, kumbe bayenza njani, ngoba kufanele ukuthi nalabo balwa mpela kubonakale, ngoba lathi sisendaweni ese-South Africa siyazama ukuthi sitshengisele mpela ukuthi sibonise ukuthi asijabule.
Lawo ke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki, njalo nxa likhuluma libone ukuthi lapho elikhona akulamsindo, alikho emoteni, lezwakala kahle, ukuze senelise ukudlala imilayezo yenu. Siyabonga.
Angifuna umjoro, angifuna umjoro, angifuna umjoro.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke sifike ke emaphethelweni ohlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Ngambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADAGA obukhangelelwe ukwenziwa lamhlanje kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye phela indaba ntambama ngo 7:30.